Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani zulukandaba obonga umnomzana Tanonoka Wande obesiphake indaba zesishona ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ukungahlaliseki kwebandla lezanu PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubika sokufike kusibanga esikude
kuyakhangela izinto lokhu kuyabonakala akusiyo nto emangalisayo akusiyo nto futhi ethusayo ukubana kutholakale imikelano yokubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayenza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi
sokusele inyanga ezingedluli eziyisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli
iqembu elibusayo lezanu PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa kulula ke eqenjini lezanu PF ngokuba kalivindelwanga yimithetho lamapholisa
ukunqoba ukwenze ibandla lesotho elibunjwe lumnyaka kupha ithemba amabandla ezombusazwe asacathulayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPSP wasn't available into the ballots. And then they voted for this, the second option party that they can vote for.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ukungahlaliseki kwebandla lezanu PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubikwa sokufike kusibanga esikude. Ukomisari waleli bandla umnomzana Mike Bima utshele intatheli zindaba ngolwesihlanu ngaphambilini kokuqutshwa komhlangano wokhetho lwamalunga awe-Central Committee olwenziwe ngomgqibelo ukubana kuzalethwa abacwepheshi abazohlolisisa amanye amalunga ebandla leli acathangelwa ukuba alobudlelwano lamalunga ebandla eliphikisayo njalo bengabacuphi. Ugeina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma ocubungula ezombusazwe njalo laye osandakhethwa ukuba lilunga le Central Committee yebandla lezanu PF.
Ibandla lethu elezanu PF libandla elikhulu kakhulu. Esikuthi ngesingizi it's a mass party okutsho ukuthi kona igoqela abantu bonke nje kungakhathalekile ukubana umuntu uvela ku-background enjani. Ngakho ngaleso sizathu kulula ke kubana sibili sithole imvukuzane ezingangena phakathi kwethu zifune ukubana zisichithize. Kodwa phela njengebandla elibusayo njalo ibandla elivele lihlelekile silakho sibili khona ukuthi nasikunanzelele khona kwana sikucubungule ukuthi sivikele izinto ezinjalo ezingafuna ukwenzakala phakathi kwethu. Siyazi ubana sisuka esigabeni sokuthi bekunomongameli osowasishiya ubaba uMgabe sokungena ke umongameli ubaba uMnangagwa and kunjalo ke siyakwazi mhlophe tona bekulokhu kade sikuthi i-G14 Lacost and siyakwazi ubana abanye besibebona ngantu abona sebethethe into leyi kodwa kwasekusehlula okuzatsho ukuthi na vele labo abasuze bahlaliseke njalo abasuze bephonge ukujikela izikhali phansi kuze hala lokhu ufuna ubonwa indlela ezingenziwa ngazo ukubana into le ingahambi kuhle ingasebenzi kuhle. Kodwa-ke njengebandla elibusayo siyazi ubana hhayi kuyakhangelwa izinto lokhu kuyabonakala akusiyo nto emangalisayo akusiyo nto futhi ethusayo ukubana kutholakale imikelano yokubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayenza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi kodwa into esalayo ukuthi kona we have got i-system in place ukuthi kona sizababona sibachaye ngoba iparty yethu is very supreme njalo iyaphambili ngamandla nangamandla akula muntu ozayivimbela ozama ukuma phambi kwayo ufana nomuntu oma phambi kwesitimela nxa sibuya konke sonke siyakwazi ubana kwini owenzakalayo nxa ungenza into enjalo.
Hello, ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF osanda kethwa ukuba kudale le Central Committee. Ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede Saidi esecingweni ekobulawayo. UGainer ubuye waxoxa njalo lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Iyangenela ibekile amaqanda kulawo mabandla isenzela ukuthi angahlaliseki ahlale egqabana amanye aze abuildike amanye baze behlukane abanye besiyali abanye besiyali. Isibonileke ukuthi khonke ekwenza kumabandla la aphikisayo namhlanje labo sekuze kwabathola. Okwaboke kubi ngokuthi nxa bethi bakhona abasebenza lamalungu ebandla amabandla aphikisayo bona besithi bayizana uPF yikuthi sebeqonde ukugconana nje njengoba kukhanya belomhlangano wabo weCongress kusiya ekupheleni komnyaka. Sebedinga indlela zonke ukuthi labo abakuhlangotho oluthize bagcona abakuhlangotho loluya olungale. Lalo uhlangotho loluya olungale kuzakhomba imini kulaba bangapha. Yikulwa kwabo kwegumeni kwabo bangasukelana lamabandla aphikisayo bathi enza lokhu lalokhu. Kodwa eqinisweni ukuthi kabavume ukuthi bona bodwa kabasezwanani. Abezwanani ngoba siyabona empeleni ukuthi ibandla lezanu PF kancane kancane uthisa kwalo kuyehla ngoba abantu badiniwe ngalo. Siyabezwa labanye bekhuluma kulokhu inkulumo ezithunyelwa kuthiwa ama-audio besoda ikakhulu umkhokheli welizwe ongumkhokheli wezanu PF futhi usehlulekile. Ngako ukuze bavale kwehluleka kwabo sebezagcona wonke umuntu babe sebesithi lo umuntu owenza njalo usebenza labamabandla aphikisayo. Abakho abamabandla aphikisayo abangenele entweni zabo. Bona bodwa bayalwa kubangwa zona izikhundla njengoba ngishilo. Le Congress yabo lebuyayo abanye basekela uzibani, abanye basekela loyana ababoni ngaso linye entweni le. Ngakho bakhona okumele basuswe yilaba abathi balamandla ngenxa yokuthi kabavumelani labo. Angiwuboni umqondo lo uthi yasebenza. IZANU PF kayizehlulekele, kayivume ukuthi yehlulekile, ingagcona amabandla aphikisayo. Umthakathi othunqisela usiba lwethendele usegumeni layo IZANU PF ngokwayo. Sekubangwa ukuthi ubani usikela bani njani.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ubexoxa esicingweni le Studio 7 eseGwanda. Sokusele inyanga ezingedlule ezisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli. Udlakela lwezombusazwe lubikwa lalo soluqalile ikakhulu lubhekiswe kuntatheli zindaba. Ngesonto intatheli zindaba iStudio 7 uGodwin Mangudya uchawe ngabasekeli bebandla lezanu PF eHarare eMbare ngesikhathi besenza ukhetho lokudinga amalunga edalele Central Committee. Ukuthi izolo intatheli zindaba yenhlanganiso ye-Alpha Media uDanmo Mundai ubikwa ihlaselwe ngamapholisa ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe lapho kade kulokutshengisela kwabantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eMbare. Ukuthi esigabeni seMathebeleland South lapho kulokhetho lwama-by-elections amabili ngeviki ezayo e-insiza leMadobo kubikwa udlakela solubhahile. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umkhankaso wokhetho oluzayo.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile, siyabona endaweni ezihlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile iqembu elibusayo lezano PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa kulula ke qenjini lezano PF ngokuba kalivindelwa ngayimithetho lamapolisa kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa sikubonile imihlangano yehlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa sikubonile njalo imihlangano yamapolitical parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapha kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka kabe vinjelwa kodwa iqembu lezano PF likhululekile ukampena ukhankasa lapho elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentathela izindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intathela izindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhluku unyezwa intathela izindaba ziqhakathekile kakhulu ekuthini kuhlonishwa amalungelo abantu kube le democracy ngakho ke umuntu ongathandi democracy lamalungelo abantu into yokuqala vela ilwisayo zintathela izindaba lemisakazo
manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla lezano PF linqoba njalo na kukhetho
akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphindlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lulu ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizwe othi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki kube lemali yelizwe esebenza ndlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe izo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobunengi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani ukuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukunqoba ukwenze ibandla leLesotho elabunjwa lumnyaka kuphe ithemba amabandla ezombusazwe yasachathulayo. Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, utshayele ihlombe abantu bakwele Lesotho esithi amazwe athi Malawi, Zambia, Lesotho akwenzile, ele Nigeria liyalandela, bese kusiza ele Zimbabwe. Ibandla le-Revolution for Prosperity elakwele Lesotho yilo elinqobe kukhetho olwenziwe ngempelasonto. Uthuso Khumalo usipha loludaba esemaseru eLesotho.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla leRevolution for Prosperity bangena emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo empululu lamahuda bethakazelela kunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edali lephalamende eziningi. Iinkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ubuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelelwa leli bandla Nkosikazi Mthathi Morosi uthi bazadala amathuba emsebenzi bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuyanga obukhulu ku-Afrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokuqala embalini lesoto ukuthi bandla elitsha linqobe amadala amavoti amaningi kangaka. Abavotele leli bandla likhokhelwa ngusomabhizimusi waziwa kakhulu uMnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho. Ilunga laleli bandla uNkosazana Thato Dinini uthi bakhangelele ukuthi uhulumende webandla le-RFP adala amathuba emsebenzini. Uthi bayabonga kakhulu ngaba kwenzelwe ngumveli ngqangu ukuthi umkhokheli waleli bandla uMnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela elele Sotho. Kodwa akusiyo wonke umuntu othokozileyo empumelelo yalolukhetho. Isiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party uMnumzana Lephoto Tamai uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti, kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe
the sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my BPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this the second option party that they can vote for.
Utendaweni eziningi abasekeli bebandla lakhe bebegcina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa ngesikhulumeni sekomishini ezokhetha uMnumzana Thoyi Hansi uthi akusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona lolukhetho enziwe ngabomo.
We don't take any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Kusenjalo eningi lenhlanganiso ebeziqaphela lolukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze ukuqondiswe. Yilesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amachuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolukhetho. Kodwa ke kucine sekuncintisa edlula amachuma amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano ejiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolukhetho. IZimbabwe ikhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese kusithele South Africa lona lizangena omnyaka olandelayo. Mele Studio 7 eMaseru eLesotho ngeMthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulabantu abalichumi ababhubhileyo kungozi yomlilo esigodini. Leli phephandaba lithi intatheli zindaba ezifike izolo ntambama zithole amapholisa edobha izidumbu zabafi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamandla sokwemba esigabeni seMashonaland West usibongile Mpindiwa ubotshiwe ngamapholisa aweZak esetheswa amacala ambalwa abalisa elokwaba imigodi ngokungekho emthethweni leminye yokungathembeki i-corruption. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Libonani basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela sengathi uNkulunkulu angaligcina liqhubeke lisethulela indaba ezimnandi. Ngibingelela ibandla engilithandayo ibandla labantu yelo movement ngithi hayi lezo akathethi ukuthi iCongress yezano PF sisondela ntile yakwazi ukuthi ngaleyo Congress bangafaka usuku lokuvota. So nxa bezafaka idate izekhantshele yakwazi ukuthi yathi yona izayenza 2 days ngemva kokuannounce idate. So thina sifuni inyoni eziphapha ezisupporta singaregister ngokuvota. Sifuna abalandeli beqiniso be siya baregister ukuvota. So vele yikho esikhuthazana ngakho, yikho libona ama-leaders ethu ehambe ebhodi ethwala abantu besiyaregista ukuvota. Asifuni umuntu osapota i-triple C engaregista ngokuvota. So likhuthazane ngoba yeyi i-congress sifikile, so kungenza beqambe i-date yona leyo day. So izekile sivula 2 days, so liyabona selivalelwa phandle abaningi. So khuthalanani lihambe liyeregista ukuvota. Ngifuna ukuphendula ubhodi lothi yena sisilezanu ngazi yabambana uthwangirayo wabambana lo mgayo. Kungani ungatshela umqondisi ayibamba nalo mgayo lomnanga kwa ufuna uchamisa ibambana lomnanga kwa yiliphi izwi leZimbabwe lalungayo ngesikhathi uTsvangira engu prime minister ukhuluma amanga sifuna ukuthi ufuna upresident wethu ekubatshela umqondisi ambe ebambana lomnanga kwa lokho ukuthi wena ubususithi khona khona lena lifuna ama councilor lama MP njengoba naveli iningi lene li support umqondisi ka register ngovota libona ungathiwa ukusupporta ngomlomo yikho ukuvota kanti cha laba abantu beZimbabwe lithi libathembile libona ungani ukhetho ulufuna abantu abayi 2000 kumbe 1000 libona nzelela nxa kuthiwa iTriple C uyine ukancilla sikhuluma nge 10 to 15000 abantu so nxa likhangele libona ungani MRP yabathola ngapi labo abantu akula councilor ivinu MP elizomthola emathabeleni ndiyukukhuluma nje lokhu libangela abantu umsindo nje likdisturb ukhetho navela se 2 givele into ze MRP alike lihlukane le Triple C like lithi nxa likhuluma ku Studio 7 lichannele Triple C so ungani thiwa lilomhawu manje akulandeli izoyenza vele ku Triple C ngiyabona
hello hello Studio 7 ya indaba siyayizwa indaba ebisele eZimbabwe emuva bangaqamba amanga abantu bezana uPF bethi ilizwe libiselwe emuva indaba zama sanctions ama sanctions la bayathanda ngoba bayenza ngabomo bawona izinto ngabomo bekwazi ukuthi ama sanctions la akaphumi kulapho bona abaphila khona besenza icorruption ilizwe lomnotho omningi lithengisa igold diamond itezininzi nalezo bazithengisa ngokungekho emthethweni ngoba safakelwa ama sanctions kodwa bona bayakwazi ukuthi zithengiswa nje zigejwa ziyangaphi njalo sile 15 billion US dollar eyadliwayo kwakhulunywa ngayo eParliament phambi komphakathi abantu beyibukela iZBC TV obhedimpofu waphendula yena wathi yena makangabuzwa nge 15 billion leyo kulo muntu ongaphendula njalo ayekelwe anti kwakufanele ukuthi ngawo wabotshwa lo muntu kwatholakala ukuthi leyo 15 billion yakhoninga so yena waphendula wathi makangabu so ikho lapho ubona khona ukuthi ngikhona imali vele bayazidlela ngapha bese bembuluzela abantu bethi ngikhona ilizwe libulawa ngama sanctions wona besidla kodwa abantu eZimbabwe bayahlupheka baphila ngaphandle bayahlukunyezwa ilizwe elinomnotho omkhulu kangaka iZimbabwe rich kakhulu kudlula amazwe amaningi ase-Europe but problem ama leaders angkhona zani PF siyehlulekile kayihlale phansi dede labanye bazame kubonakala
sanibonani Studio 7 omuhle bakithi asibonge nje ngendaba isiphawula zona ake mphawule bakithi ngiyacela namuthi nje ngifunde nje noma ngelinilanga aphe into yokuhlunga ukuthi manje usenda ama-recorders abe u-10 kodwa lokhu ungadlala siyacela ngelelanga foka kande ukusidlale nathi fowethu sekuthala ngithi nje eyi bafowethu ngizobuhlungu kakhulu mina makusekhona induna sezenze ngathi manje ilizwe ngela futhi bacabanga ukuthi abantu ngababo abangafuni ukuthi abantu babe nentuthuko ngoba zona nakho ziyathuthuka iZANU-PF iyabazama bona iyabaholisa iyabayuza ukusebenzisa abazali bethu kuba abazali bethu bengatholi lutho behlupheka bakithi into ezibuhlungu khona manje siyaxosha eSouth Africa abantu abaseSouth Africa noma bakamanye amazwe yibo abaphethe iZimbabwe iZimbabwe ayisolutho ngaphandle kwabantu laba abafohlayo besiyazama imisebenzi kwamanye amazwe kodwa kube khona induna ezithi zona abazali abafostwe bevotele iZANU-PF lelo lihlazo kakhulu lezo nduna lezo zizojeziswa uNkulunkulu zinehluko esikhulu kakhulu nabo sebhuku bakhona labo abantu abagcwele la eGoli bahluphe kodwa babhizi bafuna ukusetshenziswa iZANU-PF babona isimo sinzima laphana kunalutho uthi kanjani lizwe lalala lizi kodwa ngeke phela bakithi uforced umuntu ukuthi avote iZANU-PF uyenzani yini esenzela yona ngoba siyahlupheka nakhona eGoli lana sihlalanga kahle siyahlupheka kodwa ngenxa yesimo sesibona ingathi ungcono ngapha ngoba ngale kunzima siyahlupheka into esingayibamba ngizobuhlungu kakhulu ngiyabonga mfowethu bemfisa ukuchaza uningi kodwa phela ngoba isikhathi asivumi ngiyabonga
amantshona wena baba uthi abantu bevuma ukuthi badliwe andongezanwe yikusithi abantu bavume ungathi abantu balandele umuntu erigile egcekeni uzama ukusebenzisa your little psychology to say abantu bavume ungavuma umuntu e-Europe ebaleka nesigodo yena mele nike the next guy urelay akulanto enjalo yekela ukuwumana ba sifundise ukuthi u-accept ukuthi eZimbabwe akula free and fair thing and even ni ubana ngona umuntu ongavuma ukuthi udliwe namatsotsa njengala azalala international mba ufunda ubuthunyiwe lawe njengogawule labomashaba laba labozenzomo akula free and fair election akula umuntu ongavuma ukuthi udliwe because sisizama ukupleasa wena wena maybe you're getting something from ZANU no we're not getting that ungatshela abantu into engalangqondo njengaleyo ukuthi wena ukuthi abantu bavuma ukuthi badliwe ulo muntu ongavuma ukuthi udliwe yona izanu yayivuma ukuthi idliwe iyadliwa kwezindawo yayivume yini qala ukhulume labangini abezanu laba la ukuthi bavuma ukuthi badliwe ungatsheli wena okuthi sivume umuntu sikwazi ukuthi umuntu uyarobha. ZANU has never won an election from 1980, and we know that. Maybe when it was very last year, that's why you don't know what is ZANU here. ZANU is rigged, and they know when I would be very rigged. For example, you cannot say, umuntu okwanisa ukukhulumisikiwa njengamso uyangcedisa ukuvota. Yabungcedisani. How can you help abantu abale 90-something percent literacy rate uyabungcedisa ukuvota? Lawe uyazitshengisela vele ukuthi usa kuthunyiwe njengogawuli.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 okhulumayo nguLouis Guduza. Ngiyabonga kakhulu kini indlela Studio 7 elisenzela ngakhona. Kuyabongela. Now ngibuye futhi ngibonge ubaba uNdiweni, uChief Ndiweni, uKhayisa Mfoka Khayisa ngendlela okhulume ngakhona ngokunqunywa kwezwe. Ukhulume njengenduna kwabonisa ukuthi abantu balahlekile. Maye sithi yena kufanele kube le-referendum. I-referendum yokhayisa ekhaya abantu ukuthi bayifuna na yini kusuke ebantwini bese kusuka lapho kuqonde ngapi bese kuqonda ukuthi abantu base bevumile sikuse kuyi government kamnangakwa igovernment kamnangakwa mayikudisala thina sesiphethe sikuphethe ngezandla sikuphutumiseke kusadaki sadaki ikuse kuAU AU isikusa phezulu kwaziwe ngabantu hayi umhlahlandlela uhlabe wayihlakaza ngiyambonga kakhulu ubaba uNdiweni hayi uyakhanya ukuthi induna evuthweyo iyazi into oyikhulumayo yonke into iqalisa from kusabhuku isiya phezulu ayiqalisi phezulu isiza phansi iqalisa phansi siya phezulu siyambonga kakhulu labantu nje abakhuluma abamanyana bekhulume kabi lingakhulumi kabi qalani lizwe induna ukuthi thini siyabonga thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lisithumeleke imilayezo yenu ibe mfitshane, ingaba mide 3 minutes 5 minutes, siyehluleka ukuthi sidlale ibe mnengi. Isiyezo abanye bayakhala ukuthi siyaphinda imilayezo. Hayi, ayisiyo njongo yethu yokuthi siphinde imilayezo eminye singayidlali. Hayi chi, kuyaba kuliphutha nje okuyaba kwenzakele. Siyazama ukubana sidlale yonke imilayezo yenu, kodwa mningi kakhulu okokuthi sigcina sesikhangela emfitshane, emide siyehluleka ukuthi siyidlale. Kunombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC. Yabo. Ongena. Amanye gashi.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye, isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. ukungahlaliseki kwebandla lezanu PF ngokucabangelana ukuthi kulaba sebenzelana lebandla lesiCC kubikwa sokufike kusibanga eside. Siludgqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisayo ukuzwa indaba lilakho kuya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.